soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kumpandula 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, impilakahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwa kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Uhlelo lokubhalisa amagama abazavota luyaqala kobulawayo laseGwanda kule ngxaki ezimbalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impilakahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai oyelatshwayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthi akumelanga uzulu ekhathazeke kakhulu ngempilakahle yakhe, ngoba esesizwa ngcono kwele South Africa lapho agijinyiselwe khona ngolwesihlanu emadabuka kusa ngendizamtshina engasezwa kuhle. Eminye imbiko ithi uTsvangirai uhlinziwe. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Akwakhathesi hayi uRight Sibili usesizwa ngcono, uyaxoxa Sibili uthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebona ye usesibhedlela. Akutsho ukuthi into sesibhedlela iqine saka. Iyasikhuthaza sonke ukuthi asihambeni siyerejista njengamavota. Lapho elifika khona uba lithole ubunzima, ubaba uTsvangirai ukuthi yazisani abalandeli bethu ngamabandla nje basesibambeni nje ngamabandla abangeneyo. Nithi lizahlangana nayo amabandla nalo imazi ukuthi hayi bakithi thina endaweni enje kwezilodubule nje kwenze lathi sigijime siye kuzwa ukuthi kanti ludubu olunjani njalo luvela ngaphi njalo siluqondisa njani. Ngoba ukuthi sazi ukuthi kulo manakade ukuthi lilandambe liyezama ukuyathatha lawo maphepha zokuyarejista lingehluleka lingasazisa sanelisi ukuyafika endaweni lezo ngesikhathi esifitshane.
Bakhona ababuzayo bathi ngokungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa sana ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluzayo.
Angina mandla ukuba lombono yokusasa yomuntu. Sonke sikhona lapha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele ukuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini. So umbuzo lobu uba nzima ukuthi ngiwuphendule, kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa sikuhle. And uyakwazi vele ukuthi umuntu nxa uvele ulatshwa nami nje ngiyagula kungani ngiyake ngike ngalinigenxeke ulale phansi kuyake sesithi ngiyafa angiki nanku ngiyaceca layo namhlanje. Ngumzimba nje lawo uyakufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho. Obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana komzimba okuzamenza umuntu alale phansi akutho ukuthi sabe sesifi endlele phansi mina kade sivikela lephelileyo azange ukuthi ibe nzima. Umzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungiswe.
Abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu, kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zaseZimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota. Lapho elihamba khona bakithi ngaproblem gogo ikhangekhangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance science konapho ibandla lika babu Sinencube ibandla lika babu Bithi ibandla lika babu Tsangirai ibandla lezano Ndonga imqhebe nje umuntu konapho eduza mtaba ke singene lapha zilodubo lunje 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 kwenze ukuthathele phezulu akusambe siyevuzwa konapho endaweni yakho kanti udubo lo lolungolwani kubangelwa kuyini uphela ngathi silikhondisa njani so ubaba njengoba uTsangirai yalikhuthaza lonke hamba asambeni siyerejista njengamafoto
lo ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqale lamhlanje ukubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo isebenzisa imitshina yamabiometric voter registration kits endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseOmguza elobanje bekulenkinga ezimbalwa ezibalisa ukungaphumi kuhle kwamabizo endaweni zokuvotela ukuphuza ukuqala ukungabi lengwalo eziqondileyo zekheli kanye lokungaphumi kuhle kwezithombe kubika unompumelelo moyo
uBulawayo utholiswe ama-BVR kits azasetshenziswa ukubhalisa abantu ukuthi baphatheke ekhethweni lomnyaka ozayo alikhulu elilechumi ababhalisayo ukuvota bangabhalisa endaweni lapho abakhona nxa belamaphepha aqondileyo amabizo ababhalisayo azaphuma endaweni eyodwa yokuvotela eseduze lalapho abahlala khona abazavotela khona njalo uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luzakwenziwa ngamahlandla amane koBulawayo amahlandla lawo azakhanyela indawo eziphithizelayo eziqintini zakoBulawayo ekhuluma esemahofisini eZEC uDistrict Elections Officer unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamashumi amane lane 444,000 koBulawayo kuphela endaweni zokubhalisa ezilikhulu lasikhombisa i-107
namhlanje siqalile ukuvula isikhathi sivule ngaso sivule ngokwota to 8 so isetting up of our center isenter yethu iBulawayo district uhlelo soluqalile yes we had ama teething problems ama problems ukuthi nxa siqalisa ifesiplay intithi umuntu wethu wakuqala besizama ipolling station yakhe siswele kumachine ukuthi sigcine sesimregister under iAmavin yenemele besemtshana
umnumzana Nkosana Mpofu osuka enkayi wenelise ukubhalisa ukuvota ethi loba engena ncwadi ebikhombisa lapho ahlala khona kodwa uthole usizo ezekhe ethi inkinga ezaba khona ngumango ozahanjwa ngabantu besiyabhalisa ngoba iUmguza district inxele
uhlelo lokubhalisa ukuvota kimi ngibanga lama challenges ubunzima obukhona ukuthi abantu ngeke benelise ukufika ngobuningi babo lapha kule ndawo ngenxa yokuthi nxa ngikhangela imali northern ngamakhaya abantu uyamthola ngelangitshivini idola umuntu yokugada so ukuthi abuye lapha njalo indawo leyiseceleni kakhulu so ngathi semfikile ngabachasisela basebenzitshela ukuthi alubana ubuye lencwadi evela kusobhuku basebenzichasise nxa sokunjalo kule inform abanike yona ngayifila bathi ngihambise kukhomishina wabe sesiyasayinela yabe sesiba yi-proof of residence
omunye owayenelise ukubhalisa koBulawayo ngumnumzana Austin Moyo osuka e-Country Park uthe yena ubhalise kuhle kazange abe lenkinga ethi kumele bazame ukuguqula ukuthatha izithombe ngoba kulesibane esingakhanyisi kuhle amahofisi akoBulawayo ebengela khomishina onceda abaze bengela ncwadi zekheli okwenze unkosikazi ayidajele ayehluleke ukubhalisa ukuvota ngoba inombolo yendlu eveza lapho azavotela khona ayihambelani lazelayo ukuzobhalisa ukuvota umsunguli wesiziba ekubhaliseni ukuvota umnumzana Abdul Ncube ufike emahofisini okubhalisa ngo-8 ekuseni waze wayenelisa ukubhalisa ngo-10 ekuseni ngoba izisebenzi zeVEC bezisaxhumanisa imitshina. Udubo olubhekane lomnumzana Ncube yikuba indawo abemele avotele khona ayiphumi emthineni we-BVR kodwa isehlelweni lokuthi abantu bazavotela khona. Ngemva kokubhalisa ukuvota, uNcube uphiwe iphepha elidindwe ngomtshina azalisebenzisa ukuhlola ukuba ukhona kuluhlu lwabazavota. Njalo ulakho ukulisebenzisa ukuvota uma ibizo lakhe lingatholakala lingekho kuluhlu lwabazavota.
Uhlelo lokuvota lela lungiphusisa kulo ngifikela ngavuli la 9:10 napa 2 hours sele the residence proof bangiphe i-receipt eyokuthi kumele ukuthi nxa sengifike cheka ngicheke ngayo kodwa laphana kade kusehlula ukuthi isikolo sami emvotela kiso siphume kodwa besiphuma singatshengisi i-ward yami.
Uhulumende uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambilini kokuba baqale ukubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebenezithupha. Kodwa izithupha abaziphiwayo azilazithombe okuzakwenza ukuba behluleke ukubhalisa ukuvota. Kusukela namhlanje iVEC iphakathi kokufundisa abantu abedlula 300 okwamalanga amabili abangabhalisa abantu ukuvota kobulawayo. Ngemva kokubhalisa ukuvota, abantu bazabizwa njalo ukuba bezohlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lokubhalisa ukuvota kodwa amalanga akhona awakabunjwa. Ekubhaliseni ukuvota kudingakala isithupha sephepha esenzenge leseplastic, ipassport esebenzayo kunye nencwadi etshengisa ikheli yalapho umuntu ahlala khona. Ngimele iStudio 7 wabulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Silokhu sikudaba lunye, uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eGwanda luqale ngehola lethumi lambili emini, injalo bebalutshana kakhulu abantu ababuye ukuzobhalisa ngoba izakhamizi zaleli dolobho zisola inyathelo likamansipala lokubabhatalisa imali elidola elilodwa ukuze ziphiwe ubufakazi balapho ezihlala khona i-proof of residence. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lalabo abayenelise ukuyafika emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission iZEC lamhlanje eShashi Building libuyisele emva ukuba liyedinga ubufakazi bendawo abahlala kizo i-proof of residence ukuze lenelise ukubhalisa amagama kuluhlu lokuvota. UNkosazana Linda Mpofu ubengawuqala ukubhalisa uveze ukudana ngenyathelo likamansipala lokubhatalisa idola muntu ngamunye ukuze athole i-proof of residence.
Ye, ikansili yabhadalisa sibili idola ngilibhadele mina. Lokhu sibili kutshengisela kumbe singathi yibudlova, kumbe ngathi ngumhawu, kumbe ikuthanda imali kwekansili.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu laye ngomunye othi ubizelwe emva ukuyadinga i-proof of residence.
Ngihambile ngisiya register, bafika bangitshela ukuthi ngiyaza ke ngiyenelise ukuregister ngingela proof of residence. Mase ngihamba ke ngayidinga kumansipala lapho engiyithole khona nje kalula ngokukhipha idola.
UNkosazana Juliet Nkiwane ungumqondisi wenhlanganiso yabomama e-Human Development in Zimbabwe njalo ube ngomunye walabo abenelise ukubhalisa amagama abo lamhlanje. UNkiwane uthi kukhona angakuthandanga.
Engunazeleleyo ukuthi into le iqalise abantu bengakatshelwa ukuthi uyarejistra kutsha. Abantu phandle abakwazi ukuthi kumele baregister. Ngisuke nje kwangikhathaza ukuthi phakathi nxa ungena kulamapholisa ahlomileyo lokhana kuzakwethusela izakhamizi.
Uhlelo lokubhalisa kakutsha amagama kuluhlu lokuvota lukhangelelwe ukugqitshwa ngozimandlela omnyaka ozayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Udubo lwezilwane esizingena emizini yezakhamizi zedede ewange luqhubekela phambili kulesi siqinti osukubangele ukuthi kube lokwesabela impilo zezakhamizi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima yena othi izakhamizi sezisesabela impilo yazo.
Okwakathe sigandi silohlupho lokuthi inyamazana njengezilwane seziphenduka futhi ezigabeni lapho kusezikhona abantu. Okokuthi inkuluma kanje lapha emagoli etareni la zihluphile. Okuthi zilele zibhoda emzini eziyisakhamizi la. So much so that abayisilekiwe ngokuthi bephuma phandle ukuthi beyona ukuthi zingasiza izifuyo zabo njani ezibayeni.
Manje zona izifuyo azidliwanga?
Azisadliwanga. Ngenxa yokuthi bayepoyinta-poyinta ngama-light lawa akhona lezi nsuku amakhulu lawa. But okwamaqiniso zona izifuyo izo zayenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuthi sokuleyinye into eyenzakala emzini yabo. Ngenxa yokuthi zaqalisa ukukhala, uyazi ukuthi inyamazana iyakhala leyi ndlela ekhala ngayo nxasukuba into especially nxa kudlula into inyamazana esabisa njengesilwane. Amadonga aqhathi ukuyenza okhunye la imbuzi lezinja khonapho. So of course abasaphumanga phandle because bekudusike ukuthi into yangunayo yinto enkulu kakhulu. Even ekuseni izakhamizi sihamba sibonisana ukuthi kungaba kwabangelwa kuyini ukuthi inyamazana lezi zenze konke kwakutshengisa amasondazo ukuthi izilwane ezinkulu kakhulu okuzwayo.
Manje like lakhuluma yini labe-parks?
Abe-parks inamba zabo, inomboro zabo akula muntu kade zikala sibili amakhalekhukhwini abo but akula muntu kade edobhe ifoni zabo.
Umnumzana Stanley Torima isakhamuzi isedede ewange. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi akhe akuqala emhlanganweni womanyano we-United Nations namuhla esithi kumele lumanyano ube ngobalulekileyo ukuze wenelise ukuthuthukisa inhlelo zawo. Ukufuthelana phakathi kwabantu besigaba se-Oromia labesigaba se-Somalia kwele-Ethiopia kubangele ukuqhamuka kodlakela kwafa abantu abalitshumi lasishiyagalombili edolobheni le-Awade. Abazali kanye labondla abantwana abalobugoga baqhubeka besehluleka ukuthenga inqola zokuhambisa ama-wheelchair ngoba beswela imali. Kubika uMavis Gama.
Inani labadinga usizo kunhlanganiso eziphathisa ngama-wheelchair libikwa liqhubeka lisanda. Ugogo uChipo Moyana waseChirezi oleminyaka yokuzalwa engamachuma isithupha ngomunye wababhekane lodubo lokuswela imali yokuthengela umzukulu wakhe iwheelchair. Ugogo Moyana ulomzukulu oleminyaka yokuzalwa emine olobugoga okumenza ehluleke ukwenza loba yini obekusenza abe ngohlezi esemhlane. Uthi unina umntwana wayadinga ukuziphilisa eGoli ngemva kokuba uyise walomzukulu engazihluphi kumnakekela. Ugogo Moyana ngomunye wabaphiwe iwheelchair ngabe Rotary Club ngemva kokuba ekhalazekibo. Umkhokheli weRotary Club eHarare Central unkosikazi N. Nyakunu ulandisa ngabahlangana lakho ekusebenzeni labadinga usizo kibo okufana lama-wheelchair.
Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama-wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama-wheelchair akhona. So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica kule Rotary Club okuthiwa iRotary Club of Freshness abasincedileyo ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga.
Unyakunuthi lukhulu udubo lokuswela ama-wheelchair kulabo abawadingayo ngoba ebiza imali eningi kakhulu.
ngasikhangele silinga sithi sikhuluma ngamafigures esingathi ngesilungu ngamafigures eZimbabwe lapha kukhanya lokho kufuneka ama wheelchairs angafika 30,000 thina sithole la 440 ukuthi singathaba silinga singenelisi ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikeki.
Okusuka ungezelele kulolu dubo ukuthi lokhe uZulu egijimisa lokuthi yikuloywa ikanti lo ogogekileyo edinga nje usizo isikhathi sisesekhona. Omunye wabasebenza kuhlangothi lezokukhankasela imisebenzi yeSt Giles unkosikazi Salome Nziramasanga Masauso ugcizelela ubunzima uZulu Makhaza abhekana lalo nxa elesihlobo esilobugoga singesidinga usizo lwe-wheelchair.
So what these wheelchairs or donations have done, they are assisting.
Lolu sizo lezinqola zama wheelchair seluphathisa ukuthini banelise ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Sekusiza kulabo abawasebenzisayo ukuba banelise ukuzenzela njalo benelise ukuphatheka kulokho abekade bengenelisi ukwenza, ukubalisa ukuya emsebenzini, kungaba ikuya esikolo loba ukuya kwethekelela izihlobo abakade bengenelisi ukukwenza.
Abe Rotary Club besebenzisana labe St Giles bathi phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 zabantu abanganelisi ukuzithengela ama-wheelchair sebezokhalaza kibo. Kunje sebanelise ukudinga edlula amakhulu amane kuphela kulawo adingakalayo uZulu eqhubeka ezodinga usizo kibo. I-wheelchair ibiza imali esukela kwengamadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okuyimali enganeliswa ngabanengi elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Bakhona abathi bahlulukelwe ngokugula komkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lomongameli Robert Mkabe yena ovame ukuya kwelatshwa eSingapore. Abanye abafana lo wake waba ku-MDC isamanyene umnumzana Mathula Lusinga bathi sokumele uTsvangirai lo Mkabe banike ithuba abasekeli babo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Asizweni uLusinga exoxa ndawonye lo mnumzana Efort Nkomo owezanu PF kanye lo mnumzana Busani Sipanda belo Gibbs Dube we Studio 7.
UMgabe akafuni ukuyeka achiyele abancane. Laye ubaba uTsvangirai uselide i-opposition for iminyaka emingaki. Engawina usezafuna iminyaka emingaki. Ngakho-ke mina ngithi akuzanyane abanye abantu. Angeke ngabakhethela ukuthi ngubani omele afakwe, kodwa-ke singajabula ma kungangena ontanga labo babuse kuke kubonakale ukuthi siyaphi ngelizwe lethu.
Baba Nkomo, ungamphendula uthini lapha uyakhuluma ubaba uLusini?
Okuliqiniso ukuthi amabandla ezombuso welizwe ngamabandla alenhlelo zayo ukuthi nxa omunye esethe hayi mina sendiniwe bahlale phansi bakhethe omunye. Akutsho ukuthi nxa umkhokheli esegulile kumbe esegula amabandla wona lawo akusemelanga abe ngamabandla ngenxabana umkhokheli kumbe usephathekile kumbe kakasekho. Ibandla lizahlala lilibandla elilabantu ebantwini bona labo abakhokheli bakhona bazahlala bekhona.
Aha. Yes, bona sesilobaba futhi omunye ecingweni lapha silobusani.
Abakhokheli laba njengoba begula so ngoba impilo ayiphathwanga yithi kumbe ayiphathwanga yibo. Ngokubona kwami elizweni akumanga kahle manje. Mawuthi uyabheka kubandla le-ZANU PF akumanga kahle, uthi uyabheka ku-MDC lo Thokozani Khuphe umsebenzi kaMorgan Tsvangirai akumanga kahle. So amboni mina ukuthi ikhona enye into engasiza noma ngithi khona ukugula kwabo kungalethani ngaphandle kokuthi bona bona uba nje ngabanye abantu msakazi kwelami isayithi uba bayadeda nje beke bebona ukuthi laba abantu abanye abakhona angeke basilungise yini isimo sasezimbabwe.
Lapho lizwe inxoxo phakathi uga mnumzana Busani Spanda, o mnumzana F-14 Nkomo Wezanu PF, ulo mnumzana Matula Lusinga, Velo Gibbs Dube wa Studio 7. Kweze midlalo la mshanje, ikwe mbula besifazana la mdlalo enguku elamamaiti Warriors selifinyelele kusigaba sama semifinals kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Kuvika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo elibe nemiklomelo eminingi kumaqembu aphutshe imidlalo yezibaya esendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Amankazana eZimbabwe aphutshele imiklomelo emihlanu kusibaya sikaGroup A bengaphansi kweqembu leZambia lona eliqede imidlalo yalo le miklomelo isikhombisa. Kusibaya sikaGroup B kunqobe iqembu leKenya lona eliphutshe imidlalo yalo le miklomelo yi-9-1. Kuthi kusibaya sikaGroup C kunqobe iqembu leSouth Africa lona eliqede le miklomelo eyisikhombisa. Imidlalo yesemifinal izadlalwa ngolwesine lapho iqembu leZimbabwe elizadlala khona leqembu leKenya kuthi iqembu leZambia elizadlala le South Africa. Iqembu leZimbabwe kumele libongele Kenya okuyilo eliliphathise ukuba lifinyelele kusigaba sesemifinal ngokunqoba elikwenzele eSwaziland namhla emini nge-1-0. Aluba iqembu leSwaziland benelise ukunqoba eleKenya amankazana eZimbabwe yabazahle iphelelwe ngumphako. Kodwa umqeqetshi waleli qembu uMduduzi Nxumalo uthi bafunde okuningi kulo mncintiswano loba nje sebebhekise amabombo ekhaya.
Ya ngicabanga sithendele phasile kube sathi Mozambique ngabe asigabile nkinga lesikiyo namhla because esizawubana 6 points and lowo besitawusokuthi noma sesiyadliwa la we see the first number 2. But I think the girls played the game they are all bafundile kulo mdlalo lo and nababiyela ekhaya babiyela ekhaya khona lebakuphethe Dr. Benda abadlali abangcono okuqhubekela emini.
Komunye umdlalo wesifaya sikaGroup B odlalwe namhla iqembu leMozambique litshayele Mauritius nge-3-0 enkundleni yeLuveve. Lo bekungumdlalo wokugcina ukudlalelwa enkundleni yeLuveve kulo mncintiswano njengoba imidlalo yesemifinal ezadlalwa ngolwesine kanye lowefinal ozadlalwa mhla zingama-24 izadlalelwa enkundleni yeBaba Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwe live talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oqale endaweni esijiyeneyo zelizwe lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Impilakahle kamkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Kodwa embikweni awethule lamhlanje uTsvangirai uthe usesimeni esihle njalo uzulu kamelanga akhathazeke. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo luqale lamhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe kule ngxaki ezimbalwa. Izakhamizi zedede zikhala ngodubo lwezilwane esezingena emizini yazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo umuntu ngamili inkomo. Lilale. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.